Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela kustudio 7 ngesonto ziku 17 kumpandula 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe achiyeneyo akhuthaza abasekeli bawo ukuthi bayibhalisela ukuvota kuseselesikhathi ukwenzela ukuthi benelise ukuphatheka kukhetho oluzayo.
Emkhankasweni ukuthi sikhuthaze abantu ezigabeni zethu ukuthi njengobukhokheli sikhuthaze abantu ukuthi abahambe bethola izincwadi ukuze balungiselele ukubhalisa ukuthi bavote.
Zambe usiphatheleni lamuhla umfundisi uSeni Sibanda kweziphathelane lokhona.
Ngoba nxa uzila ukudla kuyakunceda ukuthi uthibe inkanuko zomzimba wakho. Siyambona laye uJesu eqalisa inkonzo yakhe ukuthi waqalisa ngokuzila ukudla, wazila ukudla, wazila amanzi. Simbone silenkangala esekhona ngale nkangala waqalisa ukulishana laye uSathane.
Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo alokhu ekhuthaza abasekeli bawo ukuthi bayibhalisela ukuvota kuseselesikhathi ukwenzela ukuthi benelise ukuphatheka kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Umongameli Robert Mugabe usanda ukusungula ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisela ukuvota olwe biometric voter registration, lanxa amabandla aphikisayo esola indlela inhlanganiso ephethe lolukhetho eZimbabwe Electoral Commission eqhuba ngayo umsebenzi. Sixoxe lomnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF Cholocho, yena oqale ngokuchayela uhulumende ihlombe ngokwethulela abantu uhlelo lokuthola incwadi zokuzalwa kanye lezithupha ngaphandle kwembadalo.
Ukuthi kuqalise uhlelo lolufuna izimali kodwa abantu bayehlulekile abanye, kodwa njengoba uhulumende sethe wakhipha lokanye uhlelo ukuthi kubhadalwe izimali, bonke laba bantu ade besilela ngezimali sebezathi labo bathole incwadi lezi ezokuzalwa kunye lezithupha. Ngokunjalo uhlelo oluluhambela abantu ezigabeni langabantu lapho bakhona ukuthi abantu babe lethuba lokuthola izincwadi zabo ezigwanileyo isikhathi sokubhalisa uvota singakafiki. Ngokunjalo kathe sisemkhankasweni ukuthi sikhuthaze abantu ezigabeni zethu ukuthi njengobukhokheli sikhuthaze abantu ukuthi abahambe bethola izincwadi lezi ukuze balungiselele ukubhalisa ukuthi bavote.
Eminye imikhankaso yokhetho njengebandla lezanu PF iqhubeka njani?
Imikhankaso sithandekile ikhona iyaqhubeka nje ezigabeni, njengokuthi siyahlangana nje lokukhokheli sikhuthazana kakhulu ngakhona ukuthi abantu bahambe bebhalisa ukuvota. Umkhankaso okhona kathesi onjalo oqakathekile kakhulu, kodwa asikangeni kulwane umkhankaso sithandekile ukuthi sesithi hayi kathesi asenzeni isithi yaphana ubani uzavotelwa lubani uzavotelwa. Hayi, sisakathesi sisesehlelweni lokuthi sikhuthaze abantu bethu kuma-structures ethu ukuthi bonke abahambe bethole incwadi zabo ozalandelwa ngomunye umkhankaso njalo olandelayo ngemva kokuthi abantu sebebhalisile ukuvota.
Ungomunye owayephatheke ekulotshweni kwesisekelo sombuso esitsha, njalo siyabona ibandla le-MDC lisithi indlela i-ZEC eqhuba ngayo lolu uhlelo lokubhalisela ukuvota isiyo. Uyakukubona ukuthi akuqondananga kuhle yini?
Uyazi, ngiyayithanda kakhulu indaba leyo Sandekile oyibalayo ukuthi ngingomunye walaba abaloba isisekelo sombuso nalo obusa lele lizwe. Kukhona Sandekile ukungazwisisani okukhona phakathi kwamabandla ezombusazwe. Omunye naye udonsela ingubo eceleni lakhe, omunye naye udonsela ingubo eceleni lakhe. Yikuthi lapha sokuphonga ukuthi kwesikhathi nana kungalalutho oluvi olwenzakeleyo, abantu bekubanga ngumsindo kuphela kungalalutho. I-ZEC ibisebenza kuhle inxusa abamele amabandla azombanga achiyeneyo ukuthi bebachazele ukuthi kathi kathi sisenza lokhu kathi sisenza lokhu. Amboni lapha ezeke ecathe khona izeke iphuma egcekeni nje, njalo umakara ukhulume kade wathena i-election le izaba yi-election yokuthi sibili wonke umuntu uyasale esihluthisekile ukuthi kuqhutshwe kuhle kakhulu okumangalisayo. So far so good, mbonani zonke izinto zonke ziyahamba sitabekile.
Lo mnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF eCholocho, sikhulume laye ekhonale eCholocho. Ukusenjalo uNkosazana Sichasisile Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abasakhulayo e-Youth Development Trust, uthi sebeqalisile ukufundisa abantu abazaqeqesha abanye ngokhetho eBeitbridge, eGwanda, eMzingwane, leBulilima, eMathebeleland South. Usungula lingxoxo ngokuchasisa ukuthi kungani beqalise lolu hlelo kulezi ndawo.
Abaningi bathi hayi thina vele we have nothing to do with elections. After school siyaqhosha siye South Africa kambe siye Botswana siyedinga umsebenzi. So thina esikwenzayo njenge-organization ukuthi sizame ukubakhuthaza ukuthi benjani behlale be-participate kuma-elections ngoba sikwazi ukuthi i-election yiyo ezadithemayina ikusasa yabo. We can be engaged in ama political leaders akhona kathesi engekekuze bezame ukuklema i-space sabo ngokungananzelela ontanga they constitute more than 50% of the national population, so ivoti yabo iqakathekile kakhulu.
Ingxaki elibhekana lazo yiziphi?
Okwamanje sibe sile program ebesiyenzayo esithi civic education training, sisagethe ontanga abangu-25 district. Siyakwazi ukuthi inumba engi-2 starting small. Besiyibiza sithi training of trainers, besibaqeqetsha ukuthi kuyini abangakwenza to mobilize each other ukuthi beyevota, njalo sizama ukuba empower with information. Kubo bona laba ontanga esibathengileyo behambe beye-traina abanye bebatshele lokhu asebekufundile. But esikunanzeleleyo yukuthi yebo ontanga bayeza, kodwa ontanga basuka beshele i-motivation ngoba into abayifunayo bona yukuthi lapho baya khona bethole something to take back home, ngoba yebo ngontanga kodwa sebelesemish and kabasebenzi abalanto abayenzayo. So bakhangelela ukuthi mina singayathola kumithini ye-CYDT singathola yini i-$5 yokuthi ngikwanise ukuthenga isitebo sokuphathela abantwana. Seqineni sigcina sesithola ukuthi i-level participation isika ibe diluted because of the spark socio-economic issues, especially eBeitbridge lapho esijike khona last Friday. Ontanga abaningi phose out of 25, 16 yonke bebengela maphepha, bebengela ma-ID. The reason being abazali vele bahamba kudala e-South Africa. So bona lapho abasele nabogogo nabomalume abasayenelisanga ukubathathela amaphepha njalo. Sekube nje bacina bengasakhuthanga izifundo zabo iningi, sebecine ngabo-grade 7.
Lo nkosazana sichasisile Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abasakhulayo e-Youth Development Trust, sixoxela eseGwanda. Kweziphathelane lemaphandleni, isakhamuzi seDaluka eLupane umnumzana Khipha Ngwenya usichasisela ngengxaki kanye lokuphumelela ababhekane lakho njengezakhamizi zakulindawo ekuqhubeni inhlelo zokulima imibhida ezivandeni.
Lanxa yebumbhida yethu singaze siyilime siyaswela ukuthi siyayithengisa ngathi, imakhethi kasila makhethi. Abantu sebesuka bebebaningi kakhulu, labo sebasuka bakopa kithi ukuthi uthi bakubone ukuthi siyadla lokhu esikwenzayo, labo sebesenza khona lokhu into efanayo. So uzuswele ukuthi uvele uzakuthengisela bani, ungaze ubhode lapho ade uthengisa khona uthole ukuthi kuthiwa sekunabanye abadlule khona lapho. Silabalimisi esilabo esigabeni sethu khona lapha, ukuthi uthi labo laba abahamba khona baya-pressurize ngabantu bebatshele ukuthi hhayi nokuze liziphilise limani nongadi and so forth ukuze lani liphilise imuli yenu ukuze behambe esikolweni.
Phambilini kwali ngxoxo uthe okunye okukhathazayo yimali.
Hayi, imali vele yona ikhanya ayeka yikho sibili, hayi lutshwana la nxa ikhona yena le khona ikhanya intutshwana sibili. Abanye babe belayo imali, i-challenge ekhona iyabe ikhona imali, umuntu ekuthengisa ifoni ukuthi imali yami nansi isefonini, wena uyabe ufuna i-hard cash. So kube nzima ukuthi kade sona uzayenza njani, uyabe ungelayo inumber ye-cokash le ukuthi ekutransferele imali yakho. So kugcina uze nxa isinto into zakho uyabe uzithele, ugcine vele susithi ngcono siswaphe ngamabele kumbe uhambe uyenza what we call umfushwa. But la zezinye izikolo ziyasivumela ukuthi hayi ma ule i-cokash le uyakhona ukuthi ubuye la uzobhadala with i-cokash esikolo.
Kodwa zona inhlelo zenu zengadini ziqhubeka njani?
Yeah, izingadi ziku right civil, but the challenge ekhona this is ilangaseli qalile ukuchisa, i challenge esilayo ngiyamanzi. Indawo yethu singaze sigebhe singalele, even singaze sigebhe njani, amanzi ethu ayabaleka. Imithombo yethu iyakholapsa, ukudilikela lokho kuyadilikela. Sifuna ukuthi ngavele siyathola like njengamadona maye lamadonas la ukhanya sasibalekele ukuthi imigodi yethu sikwanise ukuthi siyakhele with ngamatshe.
Lo ngumnumzana Khipha Ngwenya, isakhamuzi sedaluka eLupane, sixoxela ekhonale eLupane. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngumike hobe namhlanje kuhlelo ngixoxa lo Leslie Phiri ongisakhulayo njalo umsakazi ngase Breeze FM. Sizabe siphatha udaba mayelana nganomsakazo omutsha kamnumzana Strive Masiwa iQuest TV. Ngiyakwamukela kuhlelo Leslie, unjani?
Ngiyafisa mahobe, kunjani ngapho e-ADC?
Hayi, thina siyaphila, siyaphila mnumzana.
Besifisa isikhathi mike sokuthi iZimbabwe izimele yodwa ithole umsakazo kamabonakude ongenelisa ukuthi ithokozise abantu. Angitsho ukuthi khona umsakazo okade okukhokhelwa engathi i-state oyi-ZBC has not been doing that. Ngiyazi kube lokulwisana okuningi ikakhulu kumaphephandaba nasemthethandaba ngendaba yokuletha iQuest eZimbabwe. Kungasenzi ngilapha ngikhuluma nje ngesefolosi emalanga kumahlanu adlileyo ngilahlekelwe yifone yocingo lwami. Ngithe ngifika e-Econet, ngithe ngifika lapho i-Econet eVictoria Falls, ngithole kulodwendwe labantu obeludinga ingathi ngama-decoder ngesilungu awe-Quest, okutshengisa ukuthi khona hayi abantu beZimbabwe bakhanya bathakazelela uhlelo lolo. Bekulo mdlalo okade usenzakala owe-COSTAFA Championship, yilabantu abaningi abazisendele imbiko besithi bona bayathakazelela i-QS Sport ngoba bebesenelisa ukubona umdlalo lo kumakhalekhukhwini wabo. Angakukhulumi ku-TV.
Njengoba eZimbabwe silomsakazo munye iZBC, ubona ngani iQuest TV ingathuthukisa indlela abantu abathola ngayo indaba zaseZimbabwe na?
Umbuzo omuhle lo obuzayo Mike. Uhulumende esilawo uqalise ukunikeza esingathi ngama registrations, ama license in the early 2000s uqala ngabe ZFM or Star FM independent radio stations. And ngikhuluma kanje, we still have one eyodwa nje i-television station esilayo eyi-ZBC. And ngikhuluma kanje i-ZBC esilayo ayibambeki, ibamba nzima e-Bedbridge, ibamba nzima e-Plumtree, ngikhuluma ngama-borders aphuma eZimbabwe. Okutshengisela ukuthi abantu belizwe leli bebengelalo indlela, bengelani ndlela abangathola ngayo umsakazo we-ZBC. Kusukela ngo-1980 besilalele umsakazo owodwa e-ZBC. Kukanti kubuza kwese and yebo i-DSTV ikhona kodwa yinto yangaphandle kwelizwe. Kodwa le i-kwese njengoba ithungamelwa ngumnumzana u-Strive Masiwa, kukhanya kule nguquko enengenzakalayo ngendlela esi-appreciate-a ngayo umsakazo we-television. Ikwese ingani iletha inhlelo eziningi ezijiyeneyo njalo abantu bathola engathi lithuba elijiyeneyo le-ZBC elokuthi benelisa ukuzwa ngenye indlela.
I-content yalo msakazo iQuest TV isakaza endaweni eziningi ezijiyeneyo. Abantu bazabe bebukile i-content edabuka emazweni amaningi ajiyeneyo. Ubona ngani lokho kuyinto elungile na?
Okumqoka njalo okuqakathekileyo yokuthi iQuest yenelise ukuthokozisa izulu.
ukulethwa kwento ezinjenge-basketball anginyanzelisisile mina umsakazi wesikwese ilabo-NBA kwelakithi eZimbabwe Mike akungiqambela amanga it's a minority sport which might not necessarily ukuthi abantu bengabukela uhlelo ezinjalo ngombono wami bekukuhle ukuthi kustrife kulethe inhlelo ezalapha kwelakithi eZimbabwe.
Hayi Leslie, ngizwile umbono wakho bekuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi kubonga thina nani siqhubekele phambili ngomsebenzi oluyenzayo.
Balaleli, lizwile indaba ekhona. Bengixoxa lo Leslie Phiri, umsakazi waseBreeze FM. Masidibane ngeviki ezayo. Hole balelisayo nguMike Hove, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ehashonaphi ona amasiko obe ukhona izolo akuse siwa.
Siyalamukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke loke ngumthembo othembayo uGibbs Dube. Lapha ngikhuluma khona ke lo mnumzana Ayanda Khumalo ozalwa endlini yesikhosini. Salibonani baba Khumalo.
Sabona mnumzana Mthembo Dube, unjani baba?
Ngiphilile, kunjani lapho khona kona lapho eBoston ngizokuthola lapho eMelika?
Cha, kuyalunga sivele izinto zihamba kahle baba.
Siyabona ukuthi sokungani sokuphehlekile okade kudingakala baba Khumalo, kudingakala ithole elingathatha ke ubugozi bamaNdebele.
Ngilezi ndo lapha ezithumi lantathu engithanda ukuthi abantu bazikhangele ma umuntu ethi yena unguye inkosi kumbe kumele indlu yakwabo ibe yinkosi. Okokuqala, kumele azakale ngempela ukuthi unguKhumalo. Kungabi le mbuzo ukuthi unguKhumalo njani nini. Okwesibili, kumele angabi nguye ozaba nguye phela ithole kumbe izinyane. Akusizi ukuthi ngithi ngizaba lezinyane ngibuye ngizikhulumele. Kumele ngikhulunyelwe ngabanye abangakwethu kukhanye ngempela ukuthi hayi into ephuma ngabe emphakathini wamantunga. Okwesithathu, abakwenu kabakukhulumele. Kungabi ngohamba usithi hayi yimi kumbe ngeyangakithi izo. Okwesine, kumele ukuthi ukhulume umele kumbe kuvela ku-General Conference kumbe inhlanganiso yamantunga eyenziwayo ngeminyaka ethize edlulileyo. Ngeke mpongo yavusa njengenhlanganiso ngithi hayi mina ngimele lo nginguzwane. Okwesihlanu, kumele sazi igama lalowo wena othi kumele abe lezinyane. Ngoba asifuni ukwehlukanisa isizwe bayithi, asifuni ukuchitha isikhathi ngamagama angaqondanga. Mina ngiphuma ku-conference yabadala eyamakhumalo eyayihlangene 19 August 2017 ngomgqibelo eyaphumela igama likabulelane Colin Lobengula ukuthi nguyizinyane. Abanye kabazitsho ukuthi bamele liphi izinyane, hayi upho ngokukhuluma ngendlu ngoba kumele iqiniso livele. Lokho kumeleyo kumbe inhlanganiso leyo imele yamakhumalo kumele ube neyaqunywa ngamakhumalo. Ungekuye kwenzenye inhlanganiso ubuze usithi wena hayi mina ngimele lokho thina yithi esingcono kumele senze lokhu lalokhuyana.
Kuyinokwenza ukuthi kathe soku lokuphithizela abanye labo bathi mina ngukhumalo omunye laye ethi ngukhumalo kuhamba njani khonapho?
Ngeke sobile ngiphendule okugcweleyo ngalokho ngoba kangikwazi. Ma mina khonapha sengingazitsho lami ngithi hayi sekumele kube yimi engingenayo. Angithi kuyamangalisa abantu abakwazi phela ukuthi mina ngemva kwami ngubani ongifuqayo, ngubani ongisibonzayo. Kodwa ke sikwazi ukuthi umuntu akazi ulezitha kumele siqaphele kakhulu. Ubukhosi sibuvusela ukuthi buhlanganise isizwe, hayi khona ukuthi behlukanise isizwe. So kumele ukuthi siqaphele khonapha. Yikho ngiletha le imicijo engilichumi lantathu. Uwenzela umuntu azibuze nxa mina ngithi hayi yimi kumele mele izinyane. Kumele ukuthi yonke le imicijo ngikhanye ukuthi ithi kwetshu. Hayi khona ukuthi ibe loxa. Ungaboni loxa kokunye khona kulohlupho. Kumele ukuthi esiyagalombili uvele endlini kalobhengula. Nxa ungavele endlini kalobhengula amakhumalo asakucubungela lokho awukhangala awungeke ube uthathe ubukhosi. Kumele ukuthi lokho esingathi thina ngesiNgisi yi-principle yokuthi inkosi izala inkosi ibe ngempela wena uzalwa njalo. Wazalwa ngabantwana benkosi isiyinkosi. Umama kumbe ugogo kumbe ukhokho lizalayo kwabesintwana kumele abe athathwa yinkosi, hayi khona indoda ezaba yinkosi. Kumele ukuthi abadala bakokhumalo izindlu zonke zonhlano zibe zavumelana ukuthi nguwo zaba lezinyana. I-General Conference yamakhumalo engikhuluma ngayo kwavunyelwana ngamakhumalo wonke emele izindlu zonke ngemva kweminyaka ethize kuhluziwe. Ngingeke nje mphonga uvuka ngisithi mina hhayi kuthiwe ebusuku osokumele kube ngibe yinkosi ngoba noma lozibani lokho angazitshola. Sikhuluma lapha ngeprocess yokuhluzwa ukuthi wena unguwe oqondileyo. Ngeke ngime khona bodo.
I-General Conference le uyatsho ukuthi yenziwa nini njalo izindlu zonke zakokhumalo zavumelana yini ngoPrince Bulelani Khumalo?
Kunjalo baba.
Yes, tathi thubaleli ukuthi sibonge ubaba uAyanda Khumalo. UAyanda Khumalo ke udabuka kwendlini yesikhosini. Siyabonga kakhulu Khumalo ngoba indaba yethu imakhonapha namhlanje.
Ngiyabonga kakhulu Mthembo Sithemba.
Ngolivalele semoyeni ngenjabulo nguMthembo Sithemba uGibbs Dube Lilale.
Amasiko awethu ashonaphi bona amasiko owe ukhona izolo akuse.
Ngesizwe eziphathelane lokholo silonto ngameli ngoma we Studio 7.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, nami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo namhlanje?
Namhlanje bengikhangele indaba uPaul akhuluma ngayo kwabaseRoma chapter 7 iverse inga-20 lo-21. UPaul ukhuluma ngokulwa okukhona umuntu wonke osemhlabeni ophakathi kwenyama olwa lakho, lokhu kuyikulwa lesono. Laphana sihlangana naye ekhuluma uPaul kuro kwabaseRoma chapter ka-7 esithi yena lokho okuhle ngifuna ukukwenza ngiyehluleka ukukwenza, kodwa okubi engingafuni ukukwenza yikho engikwenzayo. Sike sesimbone sesithi yena kutho ukuthi ngalokhu ngikwenza isono esiphila phakathi kwami yiso sesikwenza. Kodwa lichapter elandelayo ichapter 8 esihlangana lasihlangana lo Paul esechasisa ukuthi kule ndlela esingaphuma kikho lokhu uchasisa ukuthi yena ngakho-ke akusela kulahlwa kulabo bonke abaphila kuKristu abangalandeliyo inkanuko zenyama yabo kodwa baphila ngomoya. Ethi yena umthetho womoya wempilo ekuKristu Jesu isingikhululile phakathi komthetho wesono lokufa. Isikuthi siyananzelela ukuthi lapho umuntu owawa khona evumelana lesitha ukuthi aphikisane lentando kaNkulunkulu sheze ukuthi isono sangena emhlabeni ngomuntu oyedwa isono sangena emuntwini wonke. Ngakho siyananzelela ukuthi kusukela ngaleso sikhathi kuze kube namhlanje into eyodwa umuntu alisana layo ngaso sonke isikhathi isono, ngamandla esono. Abantu abaningi bajayele ukuthi hayi nxa umuntu wenyama akulandaba ngoba vele umuntu wenyama uphile esoneni. Kodwa namhlanje ngifuna ukuthi hayi ikhona indlela umuntu angaphila ngayo engavuswa isono. Okokuqala siyananzelela ukuthi isono vele sona siqalisela ngayo, siqalisela engqondweni yomuntu. Yikho sinanzelela ukuthi u-Adam lo-Eve into yokuqala uSathane ayenzayo ikuphikisana le nto yayisengqondweni yabo ukuthi kumele balalele into etshiwo nguNkulunkulu. Wafika wababuza wathi bona kambe uNkulunkulu uthe lingadli yini isithelo lesi, kutho ukuthi waletha ukuthandabuza, waletha ukuthi ingqondo yabo iqalise ukuphikisana nengqondo kaNkulunkulu. So uSathane lapho asebenza khona isikhathi esiningi usengqondweni yabantu. Ingqondo yomuntu yiyo esuka uSathane yakhayiyo imicabango eyabikisana loNkulunkulu. Ngakho ingqondo iqakathekile. Okwesibili siyananzelela ukuthi ulumzimba esiphila kuwo leli dokodo esiphila kilo elivele lona sinanzelela ukuthi ngoba lilithuli liyabuyele ethulini, njalo siyakwazi ukuthi vele wena umzimba
umzimba wethu uyaguga kodwa uba lenkanuko zawo ezwisana lengqondo kumbe nalokho okufunwa nguNkulunkulu. Ngakho kuyadingakala isikhathi esiningi ukuthi umuntu akwanise ukuthiba umzimba wakhe. Yikho-ke thina abafundisi sikhuthaza isikhathi esiningi ukuthi umuntu akwanise ukuba lesikhathi sokuzila, ngoba nxa uzila ukudla kuyakunceda ukuthi uthibe inkanuko zomzimba wakho, ukwanise ukulwisana lazo. Siyambona laye uJesu eqalisa inkonzo yakhe ukuthi waqalisa ngokuzila ukudla, wazila ukudla, wazila amanzi. Simbona efika enkangala, esekhona ngale nkangala waqalisa ukulwisana laye uSathane. USathane waletha imicabango eminingi kuye ukuthi tshintsha-ke amatshe lawa uwenze abe isinkwa, ziphakamise, utshengise wonke umuntu ukuthi ungumthaka kaNkulunkulu. Konke lokhu kwakuyizinto ezazisedlula engqondweni kaJesu ekulingwa uSathane. Kodwa sibona ukuthi wakwanisa ukumehlula uSathane ngenxa yokuthi wayezilile, ngenxa yokuthi wayephakathi komthandazo.
Kuyigqibe mfundisi.
Siyathandaza namhlanje ngegama likaJesu ukuba uNkulunkulu uzasisiza ukuba simelane lesono, sikuthande singabi, kodwa sibe ngalabo abaphakamayo. Lalabo abawileyo bewiswa yisono, siyabathandazela ukuba ibaqinise, ibaphakamise lapho abakhona, ikwanise ukuhamba lawe njalo ngegama likaJesu. Amen.
Siyabonga mfundisi, sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonga kakhulu enkosini ukuthi sibalalele.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Zilo mfundisi useni Sibanda, olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Uyalandela umculo othi Ngisize Baba okazinja ziyamluma weCholocho endawonye lobonakele weSouth Africa. Siyamluma ke lowo endawonye lo bonakele. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele ebesilaso. Amabandla ezombusazwe atshiyeneyo akhuthaza abasekeli bawo ukuthi bayebhalisela ukuvota kuseselesikhathi ukwenzela ukuthi benelise ukuphatheka kukhetho oluzayo. Inhlanganiso ye-Youth Development Trust Ithi isiqalisile ukufundisa abantu abazaqeqesha abanye ngokhetho eBybridge, eGwanda, eMzingwane, leBulilima. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.